So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre eHarare embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa obekuthiwa uyagula.
Umuntu angafa amalunga awepolitibiro kuzanupf bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele zomthetho eZimbabwe bathini ngabaqatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe abathi obengumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, obengumphathi ntambo obona ngezokuhambisa umnumzana Joel Biki Madiza, kanye lowake waba umkhokheli wogatsha lwamajele umnumzana Paradise Mondi bazabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje njengokulungiselela kukahulumende. Abathathu laba babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena obekuthiwa kezwa kahle emzimbeni, nguye ozakhokhela umngcwabo walamhlanje. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wake waxoxa lomufi umnumzana Sibusiso Moyo, walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, wafika kusibanga sika Lieutenant General kubutho leZimbabwe National Army.
Abantu be America, particularly New York, basi receive kuhle sibili. Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kukamongameli welizwe uComrade E.D. Mnangagwa. So yikho ke sibe siqoqa ke nje abanye amakhampani ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala. So ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga anti and angaguga umele aphume esisotsheni. Umuntu angaphume esisotsheni esesea un community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyanzakala lokho everywhere in the world.
Lawo ngamazwi omufi umnumzana Sibusiso Moyo, owayengumphathi ntambo wezobudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe, njalo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Kusenjalo umnumzana Joram Gumbo ilunga ledale le Politburo yebandla lezano PF utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuzavunyelwa imuli lezihlobo ezimbalwa kuphela emathuneni eHeroes eKhaya eHarare lamhlanje labanye abalutshwana abavela izigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngenxa yegciwane lecoronavirus.
Umoyo ube ngubabazala udade wakhe elandlane laye umfazi kwesinini sami uGumbo sibesebenza sonke ukukabinet ethi yena ekusenethi mina ngupresident Safez mina ngibambi iconstituency eMberengwa West yena ubevela kuMberengwa East but kungenani sibesebenza sonke ndawonye sifundisa labo esingathi thina ngabafana kundaba zepolitics lokuba kuParliament amanye amaMPs ethu eMbelengwa kugovernment yena umoya obeyenza okuningi kakhulu ukuthi kona iZimbabwe ibe njengelizwe elizahambelana lamanye amazwe amaningi. Umathiza laye isinini sami ngoba umzukulu wami wathatha laye umzukulu wakhe elisasebenza sonke mina ngokuMinistry of Transport and Infrastructural Development. Yawazi umsebenzi ewuyenza nguye owayenza ama-drawings ethu kuHarare International Airport, Victoria Airport, namale eminye imisebenzi emikhulu. Retired General uZimondi ngibe ngimazi kakhulu njengomuntu okade laye ungathi alisiloqawo ungathi umpela is just an ordinary villager umuntu okade ezithulele. So we've just lost comrades because of this pandemic. So kuyangihlupha kakhulu ukuthi ngikhulume le ndaba zabo.
Lilungisa umngcwabo wabo njengebandla lezanu PF.
Umuntu angafa amalunga awePolitburo kuzanu PF bayabuzwa umuntu umunye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level. So yikho esikwenza mina ngokupolitibiro. So amajaha lawa amathathu sonke savumelana ukuthi asikhulumi le ndaba yabo ngamaqhawe elizwe. Ipolitibiro nxa sebebuziwe bonke bangakhuluma lokho bakwaziyo then upresident senika irespect yangukhona ekugcineni.
Umnumzana Joram Gumbo lilunga ledale lePolitburo yebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sikhona isifo se-COVID-19. Kuyadingeka ukuthi sonke sithathe amanyathela okuzivikela ngokuba kuyafikwa. Ukufa lokhu akukhethi muntu, ungabe ulesihlalo ungabe ungelaso, ungabe ungubani, akula ndaba lalokho, kuyahlasela noma ngubani. Ngakho ke isizwe sonke abantu bonke emhlabeni kumele bazivikele ngokulandela amanyathela la okuthiwa kathathwe iWorld Health Organization ukuze abantu baphephe kulokho. Kodwa ke ngingakhuluma ngisisho kanjalo ngibuye futhi ngisole ukuthi kuthethe isikhathi eside kulaleso abasipha sona ngokomthetho ukuthi bababeke. Ethina abasitshela sona isiso leso abasilandelayo kuhulumende. Yikho khona lokho esihluphana ngakho ukuthi bakhuluma okunye benze okunye, batshela thina okunye benze okunye, batshaya umthetho bangawulandeli. Yikho esithi yilo lessness yona leyo.
Ukufa buthumuthumu kweziphathamandla zikahulumende lezi lamalunga ezanu PF amaningi ngeviki edluleyo, singathi kukhona yini uhulumende akufundileyo kulokho okungenza mhlawumbe alethe inguquko lapha ezibhedlela?
Ongafundiyo ekufeni uyabe yisiwula, kumele babe sebefundile kakhulu. Ukufunda okukhulu yikuthi bakwazi ukuthi ikufa lokhu kukhona phakathi kwabantu, sonke simele sizivikele kungakhathalekile ukuthi ungakanani ngokwesihlalo. Kanti ke kabalandele njalo imithetho yonke bekiweyo kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukufa komuntu kungakhathalekile ukuthi usesihlalweni ekumbungaphi kuliphi bandla, akusonto enhle ongayithokoza ukuthokozela ukuthi umuntu uyafa kodwa ke uhulumende kumele afunde ukuthi ukufa kukhona thatha amanyathela okuvikela wonke umuntu bazivikele labo baye kuye emadilini njengalokho ekade sikubona la kuma birthday party babe sebefundile kakhulu.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana sike sambona egcona odokotela esithi babulala amalunga ezanupf ngabomo lanxa nje esuke waxolisa. Ungathini ngalokho?
Ayikho nje yona lento abayikhulumayo, bakhuluma ubula nje obungayindawo. Abantu bebadala, abantu besezihlalweni ezinkulu. Khona lokho abakukhulumayo yikho ukuzagcina kufinyelele ebantwini ukuthi bathi besifa, bebulawa yi-COVID-19 bacabanga ukuthi bathakathiwe. Yona leyo mfundiso yiyo engafanelanga. Akula dokotela obulala umuntu lapha, abantu bayafa ngokufa kukhona. Njengoba sihlala sisitho, abajwayelanga ukwelatshwa lapha eZimbabwe, bajwayele ukwelatshwa phetheya. Ngakho izandla zabodokotela beZimbabwe kabazithembi bazibona zingafanelanga zingafundanga kodwa ke udokotela basebenza ngaphansi kobunzima obukhulu kakhulu besenza konke abangakwenza kungela mithi ukuvikela abantu. Into ayikhulumileyo uMangwana lalo omnye olandelela nxa sebexolisile kuyinto embi kakhulu ukufa kodokotela icala elinje.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithobaminwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kwamahloliweyo elizweni jikelele kutholakale abangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithobaminwembili 358 belegcikwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokhelayo kumanani ngababhubhileyo abalichumi lantathu 13 lababanjwe leligciwane abalikhulu lamachumi ayithobaminwemunye 159. Asebebhubhile elizweni lonke jikelele selokhu kwaqhamuka leligciwane nyakenye sebeyinkulungwane eyodwa lekhulu elilokuthathu 1103.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Ukungathonyiswa kukamsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamchuchisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Usikhala otheswa icala lokuqamba amanga ngoba wathumela enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi luchaywe lipholisa laze lafa uselamaviki ambalwa esesitokisini elokhu encithwa ukuhlawula imali yebail. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele zomthetho eZimbabwe bathini ngabaqhatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo? Isikhathi sasithembele ku-Constitutional Court laku-High Court kodwa ke nampo ama-prosecutor ama-magistrate namhla sesenza njengontelejah lomvundla bephekana ngegazi labanye abantu. Sibona ngani uhulumende lo gala nhloni. I-State Service Commission ifound incedi ukwenzela ukuthi umbuso wabaningi lama courts aqhube umsebenzi wabo ngemfanelo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Uma kuliqiniso ukuthi u-magistrate lo wathi ufuna ukukhawulisa usikhala ngenxa yokuthi uhambe eqamase esithi yena sewathuniswa amacala amaningi adlula 65 engazake botshwe ikho ke nasefuna ukumkhawulisa ngamazwi lokhu kukhomba mhlophe ukuthi omagistrate abasalandela umthetho sebelandela amahungahunga be-social media.
Manje lithi kwenziweni?
Sokusobala ukuthi amanye ama-magistrate lama-prosecutors asebenzisa inzondo abasebenzisa i-evidence lomthetho. Sesile full evidence, sesile bufakazi obukhulu kakhulu ukuthi amanye ama-prosecutor enza umsebenzi ngokuqopha abantu hathi kulandela umthetho. Kungaba njani ukuthi i Judicial Service Commission i-discipline laba bantu ngoba abalandeli umthetho kufanana lo driver o-negligent othi hayi tete ngigqoba umntwana anzange ngimbone. I-negligence ngingantshela singalingasitshela sibili ukuthi ama-magistrate lama-prosecutors angaxhamasa sibili ethika ede bengalungiselanga icala leli umuntu seqeda 2 weeks ebotshelwe engala freedom yakhe yena i-constitution isitsho mhlophe ukuthi umuntu ole-allegation umsula until found guilty by the competent court. Ngalokho mahlabi izulu sibona ngani amakhomishini akhona ku-constitution kuthiwa afanele ancedise kube le democracy to enhance democratic principles. Judicial Service Commission iqakatheke kakhulu ngoba yiyo efanele izimele yodwa ingatshengisi inketabajani. Kodwa lapho sesibona ukuthi sebelama-sides abasalandela umthetho. Ngalokho sizaba ngabantu very soon esiza kwenza izihambo sisiya approach i-Judicial Service Commission ngobufakazi silabo obukuthi amanye amajaha lamantombazana ngkhona ngali sesenza into zebandla zamabandla hayi ezomthetho.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amazwe athi ele-China lele-Russia asithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngomuthi wamajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomama weMatobo oleminyaka engu-48 wancedisa omunye ubaba ayethandana naye oleminyaka engu-36 ukuthi badlwengule umntwana kamama lo owayeleminyaka elithumi lantathu 13 waze wazithwala lomntwana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Ngiyadinga shuwa, ngicela lingidlalele umlayezo wami lo. Ngidinga uJoseph Sibanda owasefelabhusi wayesebenza e-Bentwood ngabo-1980 kathesi kuthiwa uzakalela eNtumbane. Ngiyacela ukuthi ongabe emazi angincede bakithi angifonele kunamba ezithi 0782602307. Ngubaba wami shuwa ngiyamdinga, sengile minyaka eminingi ngimdinga ngingamboni. Ngiyacela kubo bonke abasefelabhusi abangabe besazi uJoseph Sibanda owayesebenza ekampani okuthiwa yi-Bentwood ngoko-1962 iminyaka yakhe. Ngiyacela lingincede basakazi, lingidlalele umlayezo wami lo.
Ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli, ngithi usuku oluhle. Msakazi wami into ebukhulunywa nguNick Mankwana ayehlanga ukuthi nabanye abantu bayashona i-COVID-19 day night every day, bashona kwelakithi abantu kule COVID-19. Namhlanje sokusifa ama-ministers eqala ukuthi ama-ministers bulwa ngodokotela. Mayithi ama-ministers bulwa ngodokotela, abantu bona bulwa ngobani? Shukuthi abantu laba bulwa yi-ZANU-PF cause ma ukuthi babulwa ngodokotela oma-ministers khona kunini abantu befa ezophela namhlanje ukuthi abantu ama-ministers bulwa ngodokotela? Abawafile abantu bafe kanjani? Kumele sichaze ngathi befe kanjani. Abantu be-ZANU-PF abanani nabanye abantu babhekana nabodela amapoketa ukuthi besuthane boda. So kufe abaministers sebeqala ukukhuluma olwalowo ngobe bengakhulumi, sekukhuma manje uhulumende we-ZANU-PF asamdingi eziba basamfuni akaphume cause uyehlulekile, uyazihlulekela.
Sanibonani, mthokazi omuhle, ninjani umagumbi onke omhlaba. Nimbuzo, nimbuzo koka ungazi ukuthi ungafika njani kukhaya moyo. Nimbuzo mpelo ongivini bekise kukhaya moyo, ngazi ukuthi ungafika kanjani. Ukuthi mayethi sisizwe sikemthokazi sifanele sikhale nabashonile abezana babulewe iCovid, uchaza ukuthini? Ngoba into ekhulumayo doesn't make sense, ngoba esikubonayo thina sisizwe sikemthokazi sigcwele amazwe, sigcwele amazwe nje kungakuyindaba izano. Nalo baba sengimkhohle igama lakho thina mayebuza umlungu ukuthi isenzo sika nangagwa sokushona kwabantu negunkuraundi was a mistake, ukuthi uzizwile yini ukuthi uzama ukuthini noma ukhulume nje ngoba engezwanga ukuthi ubuzwe uthini ngesiNgisi. Ngoba into abayikhulumayo beyiduka moyo nalo bhuti ayizwakali, bathi ngubani mugana njengathi njalo nje abayizwakali kahle kahle, bayasixhaphaza laba bantu. Angazi ukuthi bengafika kanjani ukuthi asichazele ukuthi uqonde ukuthini ngale nkulumo yakhe ukuthi abantu sifanele singarejoyisi ukufa kwamasela la achithela ilizwe.
Bonanza libonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Siyezwa nje ugawule lo oqamba amanga ethi lo mkhuhlane siwulala iziphatha amandla zezana uPF esikhalakhalisa. Kanti bona nxabe bebulala abantu ubathi kumnandi yini? Nxabe ihlukumeza abantu ngalendlela. Bona babe sithi kumnandi na. Nxabe khala bethi umkhuhlane usibulala iziphatha amandla zezana uPF. Kanti kumele ubulale ubani? Kumele kufumta kabani? Kanti bona akusho bantu yini balabafayo? Ukuthiwa kuhlani lo usurongo usubulala izanupi amasela wezanupiefu isiphathamana zezanupiefu, kumele ubulale ubani kahle kahle? Kanti labo bantu abafayo bona akuso bantu yini okumele kuthiwa kona ususenza rongo? Angithi labo bona amasela wezanupiefu ngabantu labo kumele befe, ngoba bona bahlukumeza abantu elizweni yikho kubethusa. Kumele befe labo ba-right befe, ayinto abakhalelwa. Akula mntu ole ndaba lakho ukuthi kufe bani, zilongo besifa kuphela, thina sithi ku-right. Abantu bathwele nzima ngabo labantu, bahlupheka abantu bagcwele amazwe bathwele nzima nalawa amasela wezanu PF ahlukumeza abantu elizweni. Ilizwe liphelile nantiya and liqhubeka liphela lisiya phambili, and okunye izibhedlela zitholakale zingela lutho isikhathi sonke. Izibhedlela ezibe zingela mithi lezi bayala ukuthenga imithi phambi kwabantu bebona nxa bephethwe ikhanda ba-flya bayi-China, bayala ukuthenga imithi lapha phambi kwaZulu. Abantu bafe ezibhedlela baphela la. Sekubuhlungu manje ngoba sekusipha amasela wabo, sekusipha ababulali babo. Abafe labo njengabantu laba abababulalayo kabafi.
Salibonani, salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngeGift Sonduku. Bemfuna ukuphendula leya indoda leya nothwa nguSimon Khayamoyo. Ngimzwile laphana ephateka kabi mayizizalwane zaseZimbabwe zihleka zize ziqethuke. Makusifa bathile. City is not an African. Maba izizalwane zeZimbabwe zezijabula. Kanti ngesikhathi labo bantu izigilamkhuba lezo zibulala abantu ngeground, abanye bebulala ama-support ze-MDC, abanye bebulala ama-protesters ngama-last election. Leso sikhathi kwakuyi-African, wayengasolanga yena ukuthi ukubulala abantu akusi-African. Angini ngesikhathi se-ground yena wayekubona ku-right kuyi-African. Manje yena sekhalela ukuthi abantu behleke beze beqethuke nje kuma-Facebook. Hayi, uSimon Mkhaya akazame ebe yindoda manje, engadedese indoda endala. Njalo into ofanele beyazi iwani ukuthi lakithi emakhaya makufuthubayi izakamuzi ziyajabula. Yabona, so mama kungabe kulo thuba yofileyo abantu bejabula ungabasoli. Izani sijwayele ukuhlala irika, manje sifuna ukurika labantu abakhalayo. Izani ijwayele ukuthi kona masivotela uhulumeni esimfunayo irika ifaka izani, manje sifuna ukurika labakhalayo. Ngeke kulungi, ngeke kwenzeke lokho. So yena uKhaya mayibone ngathi kumbe thina sihleka kakhulu size siqethuke efuna ukubakhalisa, akathathi family yakhe ke thathi ungani segugile vele thathe labazukulu etshone khona esozivele bakhalisa. Thina sila nyembe zokudlala, thina sakala kakhulu kusho sibulawele izihlobo ngeground. So okolokho nje uzama ukukwenza akame kancane ngariga konke, kodwa ukuthi abantu abasiza izana ukukhala ukuthi uzaba riga kakhohlwe phelile lokho. Sikhathele thina yezana kuyala noma zokuthiwa kona kudliwa inyama yamahari National Sports Stadium, abantu abayigcwalisi National Sports bayayizonda izana. Kufanele behlale bekwazi lokhu khaya. Ngiyabonga ngokuhlala seThembisa.
Lakithi lapha hayi kambe shuwa uma kungabe sibili umuntu okhuluma amagamanje njengakaniki Mangwana ungumuntu nje ongashoye ezanu, angithi kade yafelejele. So
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 eminyakeni omutsha. Siyalihalalisela lingene kahle eminyakeni omutsha. Siyabonga nathi siphilile, likhuluma noNcube sendaweni yaseGoli. Yabonga kakhulu eminyakeni omutsha, ikhule kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga edale le-Senate lakwele Melika afungisiwe ukuthonisa icala likamnumzana Donald Trump owayengumongameli owetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kumele kube lamalunga e-Senate ayisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3 ngesilungu, ukuze umnumzana Trump atholakale elecala. Kodwa elinye ilunga le-Senate umnumzana Rand Paul uthi uTrump akumelanga athoniswe ngoba engasomongameli welizwe kwase kuvotwa. Impumela yalivoti itshengise ukuba amalunga ama-Republicans angamachumi amane lanhlanu, 45, avote evumelana lo mnumzana Rand Paul. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson othi umbuso kamongameli Joe Biden awukacaci ukuthi umi njani.
Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni. Kodwa singabuyela emva kesinanzelele nje indlela abantu benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo. Ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokwe-economy, ngibona ngathi bayasilela. Yebo, umnumzana Trump wenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho, uletha amafekithali lapha lemisebenzi isiba kwinto yokuqala kule ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le industry engathi iphilile sibili. Nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akulesizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe. Engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu. Ngakho uBiden nxa sisiza ngapha kwezomnotho kangimbona ngathi ule khona elinjengale kamnumzana uTrump. Into abantu abamthandile yona indlela yokuthi bayagqugquzela kakhulu ukuzwana, phecelezi indaba racism le esihluphile kangaka elizweni. Kubo beze ngathi banamazwi amahle, bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye-approach yabo abayenzayo ku-racism. Kodwa ke asidli ukuzwana phela, ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze, kufanele ukuthi abantu babe lelungelo, kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini.
Obe ngumongameli umnumzana Donald Trump bamethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lo kubhano lelu olwe-coronavirus. Ubona ngani umnumzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono?
Nxa sokushiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19, sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump. Mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden kasike siyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazame ukuthi baqede ukumemetheka kwalo mkhuhlane. UZulu wonke laye pleze phakathi lapha, ngibona ukuthi fanele sibancedise kakhulu. Kodwa ke ngokubona kwami sesisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane we-COVID. Yebo, lokhu ngibona ngathi kuphathelene le-economics futhi. Ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump. Singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela. Ithuba lokuthi sibone izenzo zakhe kalikafiki. Ngakho ngibona ngathi kake silindeni okwamanje, singakhangeli omunye phakathi kwalabo bomnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye. Kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe intambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono. Kodwa ke umnumzana uThami ngibona ngathi la uzamile mpela.
Lo ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizwalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekuthiwa uyagula. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala Izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamtshutshisi kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olibhalelisayo nguChris Gande.